Amazwi kaManguje la ngatshengisela ukuthi uhulumende lo okhona kazimiselanga ukuthi asebenzele uZulu, ngoba nxa ngakade esebenzela uZulu, okuqala kufanele bazibuze khona ukuthi amabhiliyoni la abadingayo, nxa kuyi-1 billion le-2 billion kumbe abangathi bayayifuna, nxa bengayithola izabe izabhadalwa ngubani imali leyo? Angithi uyabona ukuthi into yonke le isitshengisa ukuthi uhulumende lo kaplani izinto azikhangelise ngesilungu esingathi phecelezi yi-future, ngoba nxa uyadinga izikweleti ezinjengazo lezi bazijiyela izizukulwane ezilandelayo ngabantu abanjani abathi bona bayakhokhela, bakhokhela bekucabangela ihlola lamhla bengacabangela ihlola kusasa. Okunye engingakutho yikuthi kade angithi kule imali ukuthiwa bayitshontsha yatshontshwa abo mna ngakho i-15 billion, kathi kungaba njani ukuthi ngaleyo mali bayayiletha? Hambe kula bantu abangatshontsha 15 billion, i-15 billion bazayisa ngabi njani mna ngakho? Vele labo 75 years uyiwe ngabe labo 61 years ukuya phambili. Yizo izinto ofanele siqalise ukuzibuza zona, ngoba konke lokhu kusenzeka ekugcineni kwakho abazasala belo hlupho yizizukulwane ezizamukela izikwelede zabo mnankagwa bona sebethe badlula emhlabeni lo. Ngibona ngazani ku-unfair.
Ele China lona singabona yini likweledisa iZimbabwe imali le?
Ye, iChina ingakwenza ukuthi ikweledise iZimbabwe. Nxa ithe yayikweledisa iZimbabwe, singakulibali ukuthi iChina lapho ethe yenza khona ama-business deals lamazwe ase-Africa ayiwenzi nje ngoba isithi hayi lathi sasikolonize siyafanana. Iwenza ngesilungu esingathi purely on business terms. Okuzabe kuzalandela ama-interest angikhona, inhlawulo yangikhona iyabe inkulu okumangalisayo. Singakulibali khonokho. Ingakwenza iChina, kodwa lapho ezakwenza khona yizizukulwane ezizasala zihluphekile, ngoba yizo ezizamele zibhadale lezo zikwelede.
Osomabhizimusi bakwamanye amazwe babe sithi bafuna ukubona ukuthi ukhetho luzahamba kanjani, sesingabona yini besiza eZimbabwe bezetshala izimali?
Kunzima ukuthi beze eZimbabwe bazohlanyela lezo zimali, ngoba ukhetho lolu babekhangele ukuthi luzahamba ngendlela eqondileyo. Aluhambanga ngendlela eqondileyo. Kunjenje umnankagwa ulakho lokho esingathi ngesilungu yi-political power, kodwa kala legitimacy. Yikho umbona namanje engabi le cabinet epheleleyo, ule cabinet yabantu bangu-3, yena labasekeli bakhe ababili, kungenxa yokuthi ulokho esazama ukukhulumisana labantu abe-opposition ukuthi eze ukuthi bangafoma, angabumba yini uhulumende womanyana. Kunzima ukuthi sithi laba bantu bangabuya-ke bathi bazohlanyela izimali zabo. Umumo unje, i-situation yeZimbabwe ngesilungu singathi ayikho friendly for i-investment.
Umnotho oqhubeka ungamanga kuhle Dokotela Mhlanga, njalo sikhuluma nje zikhona izinto eziqhakathekileyo empilweni kaZulu ezigoqela ukudla esezisilela elizweni. Ungathini ngalokho?
Sabatshela abantu ukuthi uhulumende lo umnankagwa labo bonke laba bathi abayenze ikhulu abahlosanga kunceda uZulu, abahlosanga kukhupha uZulu ekuhluphekeni akade vele ehlangana lakho.